yayo evilayo etiona kulezinye izikole ezingayiyamukeliyo iziki. Siphinde sibe leminye imbiko evelayo futhi ukuthi i-Ministry of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi isikolo ama-heads wonke ayamukeli iziki noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugavena we-Reserve Bank isesithi yena izimali lezi bezisebenza zonke iziki i-US dollar ibhondi kumbe i-RTGS izimali lezo kazilingani isisindo. Pho-ke isisindo esizasetshenziswa yisiphi? Kusekube umthetho ethi owekmaster bengasebenzisa i-black market rate bazabotshwa. Abantwana sebengahambe ezikolo bengelazinto ezenileyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli kuhle, ezinye izitolo zifake irate ephezulu esingathithini uhulumende ukuthi irate yakhe i-13.5 kodwa ukuthi uyangena ezitolo uzithole izitolo zibiza o-19 labo-20. Khonokho kuzasenza ukuthi abayanga begcine sebengasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo emabhodi. Abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi kakhulu ababalisi nezisebenzi zikahulumende okuba bahola ivikiliyo mholo wabo bazashile kukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi, siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
uhulumende kanti aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabihle yini imali eziholayo ngaphandle kwalokho. Kami ukuthengela ama-MPs, kami ukuthengela ama-ministers, kami ukuthengela abantu be-judiciary, kami ukuthengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu. Siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele i-heritage curriculum isiyindlela yokufundisa abantwana besesebancane ngembali ye-ZANU-PF. Kusasa lusuku lokuqala lwezikolo, kodwa-ke thina sizalubiza sithi i-zero day. Njengoba upresidenti ekhanye ngumuntu ohlabela abantu abagidayo, simbone enikeza omunye umama ogidileyo enikeza 800 US dollars. Sithe-ke thina sigoqane singamalunga awe-ATUS sihambe siyezikolo zethu siyekhuha abanye ababalisi that abone ukuthi hayi akusibo bantu nje abagidayo lababalisi baphi kwenzela ukuthi umholo wethu utshintshelwe ku-US dollar. Ngelanga lesibili okungolwesithathu sime ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu. Lapho-ke sizama ukufundisa size siyebuyele ekilasini mhla uhulumende walungisa iholo lethu laba yi-1260 US dollars. Uhulumende wamisa i-heritage studies.
Selike laxoxisana la uhulumende njalo kuyathembisa ukuthi uzalalela izikhalazo zethu.
Empeleni empeleni uhulumende afuna ukuxoxisana ikakhulu inhlanganiso ezingaphansi kwe-4-0. Simbona efuna ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo-Zinta ukuthi wenzwani, ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo-Progressive Teachers Union ukuthi wenzani. Kodwa-ke thina sithi i-constitution futhi iyasinikeza igunya ku-Section 65, igunya lokupikisha, igunya lokutraka, igunya lokuyenzani